Isilinganiso sokukhuphuka kwempahla ekupheleni kukambimbitho besime kumachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72.7%, kuthi idola elilodwa elemelika lilingana lamadola eZimbabwe angamakhulu amathathu lengxenye emkambo omnyama, i-$350. Kuthi isilinganiso sikahulumende sisithi idola elilodwa lemelika lingamadola akweleZimbabwe alikhulu lengxenye, i-$150. Ngeviki ephelileyo, ikampani kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless iqale ukuthengisa i-airtime yedola lemelika, okutshengisela ukuba isisindo semali yeZimbabwe siyehla nxa iqathaniswa leyaphandle. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi abathengi abavikelelanga ekukhuphukeni kwentengo ngaphandle kokuba kulungisiswe umnotho welizwe.
Indlela yokuvikela abathengi ekukhweleni kwezinto yikuthi kuqiniswe umkhonomi. Umkhonomi nxa usuqinile uza kwenza ukuthi abantu babe lemali emaphokethini, babe lemisebenzi, lamabhizinisi abo aqine. Kuza kwenza ukuthi izinto esizithengisela ngaphandle zibe zinengi okwedlula lezo esizithenga ngaphandle. Kuza kwenza ukuthi kube lula ukubhadala izikwelede zelizwe elilazo kangaka. Konke lokho kudinga ukuthi umkhonomi uqine, uproduce, kanti ke imali evela ngaphandle ize elizweni izohlanyelwa. Uqina kwezomkhonomi kudinga ukuthi kulungiswe ipolitiki kuqala.
Ngeviki edlulileyo, uhulumende wengeze iholo labakubutho kuphela ngesilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini, i-37%. Esithi lokhu kungenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla ikakhulu ukudla elizweni. Umnumzana Qhubekani Nkala, ongumongi, uthi zonke izisebenzi zikahulumende zihlaselwe kungahlaliseki kwentengo, ngakho-ke uhulumende kumele engeze iholo lezisebenzi zakhe zonke.
Lapha kulobunzima, asazi ukuthi kwenzakalani uma sokukhanya kule nketha betshabi engaka. Abanye abantu sebekhanya beqakathekile kulabanye, kodwa indlala itshaya wonke umuntu. Zonke izisebenzi ziyayifila i-inflation ekhona. Isifiso besiyikuthi ngabe uhulumende uyakhangela wonke amahlandla akhe, encedisa abantu bonke, engezelele bonke ngokufana nayo, ukuze izisebenzi zisebenze zijabulile.
Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uthi ukwehlisa intengo yamafutha ezimota kungadala ukungakhuphuki kwentengo yempahla.
Okukhulu igovernment engakwenza yikusubsidiza i-fuel. Yiyo eyi-contributing factor enkulu ekukhweleni kwama-prices. Kuthi e-South Africa i-fuel iyakhwela between 1% and 2%, ngapha i-fuel iyakhwela by about 10%. Even though we were affected by the same things. So because of those changes, the government kumele adjust, especially ama taxes, or the price ingakhwela. Kuba lama effect as well on the dollar price eyama taxes, because like iyakhwela at a percentage together with the price.
Inhlanganiso encedisa ukuthuthukisa umnotho emazweni omhlaba e-International Monetary Fund ixwayisa eleZimbabwe ukuba isikwelede sayo silakho ukukhuphuka ngenxa yokwehluleka ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini-sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, iBupra, ukhuluma ngesikwelede selizwe leZimbabwe.
Yeza njalo ukuthi i-IMF nayo iyatsho lapho ukuthi kuzaba lohlupho olukhulu lokuthi isikwelede ilizwe eyabe ilaso ukubana ibhadale izikwelede zangaphandle sizaba sikhulu kakhulu. Njengabantu beZimbabwe kuzenza ukuthi le investment ngenxa yohlupho ingenzakali eZimbabwe, kuzenza ukuthi kungabi le trading enhle phakathi kweZimbabwe namanye amazwe. Sesomhlaba esiphila kuthiwa i-global village, fanele singenelane kwenza ukuthi sithuthukise umnotho welizwe. Kodwa nxa uhulumeni eyawulungisanga abantu lathi abaphansi ngaba kuza singenela kwisilimasi.
Ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali kuhulumende umnumzana Mthuli Ncube, ekhuluma eseHarare emhlanganweni wabosomabhizimusi, uchaze ukuba sokufakwe indlela ezokubhadala izikwelede zangaphandle besekelwa libhanga lomhlaba wonke jikelele. Ethi njalo lokhu sekuthuthukise ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso eziphathisa ngemali ezaphetheya. Abe-International Monetary Fund kunyanga edluleyo ekambimbitho bathe bayananzelela ukuba iZimbabwe iphakathi kwezikwelede, kodwa iyamukela ukuzimisela kwelizwe leli ekubhadaleni izikwelede. Ekuqaleni komnyaka ka 2022 uNcube ubike ukuba isikwelede seZimbabwe siphosa sibe ngamabhiliyoni alitshumi lane, i-13.7 billion. Embikweni owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kuthakazelelwa uzivuse uchaze ukuba ngomnyaka ophelileyo umnotho welizwe uthuthuke ngesilinganiso esiphezulu kwesikhombisa ekhulwini 7.4%, kuthi lonyaka kukhangelelwe ukuthi uthuthuke phose ngesithupha ekhulwini i-5.5%. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.